Endabeni zethu lamhlanje ibandla leMDCT lihlolisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo ngesonto lapho okulimele khona abantu abalichumi lanhlano kubunjwa ibandla leZimbabwe Patriotic Front elilobudlelwano lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe sokufakwa imitshina emgceleni welizwe leZimbabwe leBotswana okuza kwenza kube lula ukuthi abathenga bethengisa impahla bahambe ngesiphangiphangi phakathi kwamazwe la lokhe kusilela amaphilisi emakilinika lezibhedlela kweZimbabwe. Sizahlolisisa okwenzakala kubandla leMDCT lapho okulwisana okumangalisayo kubangwa isikhundla sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa udlakela olokubandla leMDCT. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.